kunkulumo enziwe ngukhulumende izolo iNJNC ibikwa ibinamalunga ayisiyagalolunye akhethwe ngukhulumende ukuzamela izisebenzi zenhlanganiso ezedlula ezilitshumi lasiyagalombili. Inkokheli ye-PTUZ le-ATUS egoqela uRaymond Majongwe lo-Obed Masaraure zithi azisoze zihloniphe izivumelwano ezaphuma emhlanganweni enziwa ngurhulumende le-NJNC ngoba bona benganxuswanga kule mihlangano. Ekhuluma emhlanganweni we-ATUS PTUZ lenhlalezi ndaba enkundleni ye-Africa Unity Square namhlanje, umkhokheli we-ATUS umnumzana Obed Masaraure uthe imihlangano eyenziwa ngurhulumende le-NJNC ngamadlwane.
The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we have rejected the Apex Council.
Thina njenge-ATUS asiyinanzi i-Apex Council, asiyinanzi i-NJNC ngoba inhlanganiso lezi zombili azihlanzekanga njalo azilanyembezi lezifiso zabasebenzi, ngakho azingeke zamela abasebenzi. Asisoze sinanzelele impumela yalokhu abazakuvumelana emahhovisini abo khona ngale.
Kodwa inhlanganiso lezi zithi amalunga azo akasoze akwele emsebenzini ngoba abalayo imali enelayo yokuthi bayisebenza. I-PTUZ ithi amalunga ayo aza kuya emsebenzini asebenze kabili ngeviki okwenyanga yakuqala izikolo zivula, benika uhulumende isikhathi sokuthi alungisise izikhalazo zabo. Kodwa unobhala we-ATUS uthi amalunga abo akasoze abuyele ngoba iningi labo lisebenzela emaphandleni khathana lemizi yabo, ngakho akwenza ukuthi bayisebenza uhulumende nxa engezanga lokho abakufunayo.
Abanye bethu bazabe behamba besiya ezikolo okwamalanga amabili ngeviki, kodwa thina sithi hayi, thina bethu abangeke bekwanise lokho, sokuthi sabe silayo vele imali yokuthi sihambe, ukuthi ngihambe nginje ngisuke ngihambe ngebhinga ngiyahlala 2 days impenduke futhi ngapha, hayi ngiyabe sengidlala, asidlali.
Kodwa iningi elikhulumisayo le-Studio 7 lithi ungakhulumi ngelizwi linye okwenziwa zinhlanganiso zababalisi kulakho ukuphazamisa imizamo yabo ngemva kokuba i-PTUZ ithe ababalisi bayasebenza kabili ngeviki kuthi ATUS sithi bengabuyeli. Umnumzana Adolf Ziba isakhamuzi seHarare uthe uhulumende uzathatha ithuba lokudabula umanyano okhona kumalunga amele ababalisi njengalokho akwenzileyo kubodokotela abakade bekhalele umsebenzi. Abenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association babikwa bebekucele likahulumende ngesikhathi abenhlanganiso yabodokotela abasafundela umsebenzi eZimbabwe Hospital Doctors Association bebefunga ukungabuyeli emsebenzini.
Hayi, thina siyabakhuthaza sibili laba ababalisi ukuthi kabakhulume ngelizwe elilodwa. Hayi khona ukuthi bethi enye inhlanganiso ithi yabuyela emsebenzini, enye isithi ayibuyeli. Lokhu kuzenza ukuthi uhulumende athathe advantage angenele kube le ngxabangxoza, kugcine sekukhanya vele ukukhalala imsebenzi lokhu abakwenzileyo sokana kusacaca ukuthi bakwenzelani. Kabakhulume ngelizwe elilodwa bevumelane into eyodwa, yikuthi into leyo iphumelele.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana uStalos Ziba laye uvumelane lokuthi ababalisi balakho ukugcina sebedabukane phakathi ngalolu daba, ethi ukukhalala umsebenzi kwababalisi sokuthiye ilizwe liyimizuzu nje emilutshwane ukuthi libhidlike ngoba kukhanya zonke izisebenzi zikhalala umsebenzi esikhathini esifitshane esilandelayo.
Ngabe kuthiwa umdlalo ngowe-100 kilometers bona ngani sesihlalelwe yi-10 kilometers ukuthi sifike kusituation where ilizwe liyadubuka. So ngoba uhulumende ukuzayenzakala uzayala ama-demand amateacher, amateacher amanye azadividwa bazaqasukhupha abanye imali, bazaqasa ukukhuluma ngamazwi atshiyeneyo, bazaqasuka divide abanye bazaqasuka ezikolo abanye bazaqasukekela, uyabona into yakhona ibe le disport. But kuqeda ngonapho kuyaqalisa abanye nxa ungaso ngowindi yabe kuyizidakwa bekhuluma ama-prize ngentengo zotshwala, nxa kungaso zidakwa kuyabe kungama-students ema-university bevula nje manje ngo-February nxa ungasiwo bona laba kuyabe kungamapholisa lamasotsha. So uhulumende ohlakaniphileyo kufanele ukuthi elalela abantu ngenxa yokuthi nxa engayekela njalo sesiseduze ukuthi ilizwe lidubuke sethu.
Kodwa ukukhathaza uZulu ukuthi ilizwe liqhubeka libhidlika, inkokheli yelizwe ithule ngesikhathi amafutha ezimota lenye impahla eqakathekileyo elizweni iqhubeka isilela. lokho kuza njalo ngesikhathi umpantshi indaba zemali umnumzana Mthuli Ncube ebikwa ethengezele iholo lamalunga edayele eParliament. Ngimelele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.